Donselo mama muva iloko kuthiwa yi domestic violence kumbe sithi ubangudlwangu ngekhaya lokudlwangudlwangu lapha sesiya kuma election ekhethweni odinga ubukhokheli odinga amandla ngokuchaya abanye abantu la ngokucindezela abantu ayisiwe ubukhokheli lo ubukhokheli ngumuntu omalaphana umuntu wathi ye ngizamvotela ubani ngezenzo lezi lalezi laleziyana Asibathandike zihlobo zami abantu abadinga amandla epolitiki abadinga ubukhokheli ngokucindezela abanye abantu ngokuchaya abanye abantu lange violence lokho sithi arch makungenzakala bomama asicebenini singabona nje kulezinto ezinjalo siziriporte njalo umuntu onjalo oyabe kuchaya kumbe kuchayisa uyabe sithi ubusumvotelela ukuthi kuchayile phele silonda saku siyafa Tiene ketweni ngokuthula umuntu wonke emelaphana akengise ubukhokheli bakhe abantu babuthenge ngevoti yabo hatshi ukuthi abesechaya abantu abathinte lesibayeni asizonkomo phela singabantu abacabangayo kumele siphiwe ixesha lokubanga ukuthi umkhokheli wami nguphi njalo ngizamvotelelana okokugcina ke i-child abuse le-child marriage ukuthi umntwana omncane ole 8 years, 9 years, 13 years, 11 years. Njenge sakubona nyakenye. Akhanye uzithwele. Okutsho ukuthi uyabe ehlanguliwe lowo mntwana. Lokho bakithi sithi bobaba. Umuntu ongubaba gala. Gala similo uma esenza into enjalo. Ubabo lesimilo. Ubabo ohloniphekayo. Uhlonipha abantwana. Ukhulisa abantwana. Usebenza kwanye lo mama wangakwakhe. Labanye omama labo babesiqintini. Ukukhulisa. Abantwana yinhlanyelo yakusasa phela ngoba lapha abantwana bezahlongula bebancane njalo umntwana ungamhlongula uyaphambana enqondweni but ungamhlongula aphinde azithwale uphambana kabili aphambane kathathu yikho esikuthandayo yini ukuthi abantwana bethu babe yigogolo bazali kasivikele nabantwana sengitsho njalo kuyangithabisa mina ukuthi eZimbabwe sesibonile ukuthi abantwana abangamankazana bayakuthanda ukufunda njalo ezikolweni eziningi uzathola ukuthi classroom ilama amankazana amaningi kulabafana ubusuthola njalo ukuthi lama universities amankazana amaningi aya graduate okudlula abafana noma bangaze babe bayacindezelwa bayanzwa lokho lalokho yana balokuzimisela thize but kungasitshengisela futhi ukuthi umntwana wethu ongumfana sesimkhohlwiwe sesimchiyile